umfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital kobulawayo uthi ukopha kwabesifazane okwesikhathi eside kungabe kuveza imikhuhlane enjengemvukuzane leminye ehlasela isibeletho. Ungwenya okhulume le-Studio 7 ezimele uthi kuqakathekile ukuba abesifazane ababhekane lesimo lesi bedinge uncedo kubodokotela.
Isikhathi kathola ukuthi omama bahambe enyangeni okwesikhathi eside, khona kumele bamama behambe amalanga amabili kusiyajika esikhombisa. Ungabona sebedlula lapho kuyabe kungasahambe lani lempilo kahle. Abanye njalo bangena kokuphela enyangeni, kumele umuntu angene kanye ngenyanga, angene kanye ngenyanga, uthola abanye sebengena kabili kathathu ngenyanga. Lokhu hhayi kasikho osikukhangeleyo empilane kahle yabomama.
Ungwenya uthi minengi imikhuhlane ehambelana lesimo lesi.
Omama bengabe bezinto okuthiwa ngama-cervical polyps, inyama ezabe zilenga emlomeni wesibeletho, kuzohlanganisa izinto ezinjengabo imvukuzane yomlomo wesibeletho okuthiwa i-cancer ye-cervix. Kuzobuya njalo ama-fibroids abhahileyo atholakala nxa umuntu esehluleka ukuthi asithwale kumbe selesikhathi eside wagcina ukuzithwala. Ubhahile ebantwini abansundu ukuthi bebe lama-fibroid, kumele asuke ayibona ahlolwe ayezwe ukuthi akhangele izinto ezinjengabo-pap smear, kucingwa imvukuzane, ukukhangele izinto ezinjengama-polyps, athunyelwe kumbe ku-scan ayikhangelwa nxa elama-fibroid lama-cyst njalo akuma-ovaries. Yikho lokho engathi kubangela ukuthi omama bengawuphi kuhle. Njalo kumele ukuthi bayelashwe sibili nxa kuwukuthi bawopha kakhulu, abanye bawopha baze baphele igazi bedlulele, impilo zabo zidlule emhlabeni ngenxa yokuthi bafika bengasela gazi. Yikho bengaze bawuthatha njengento encane, babuye bazohlolwa xa kufunakala ama-operation bayatshelwa ngomongikazi labodokotela ukuthi kumele kwenziwe.
Unkosazana Nompilo Nyoni ohlala kobulawayo uthi ulesimo lesi.
Ngilakho ukopha okwesikhathi njalo sengake ngahlolwa kwathiwa ngilama-fibroids, ngilinde ukuyahlinzwa.
Unkosikazi Beauty Ngiwane oleminyaka yokuzalwa engama-60 laye uthi kuyamkhathaza lokhu.
Uhlupho lololo engilalo olukhulunywa ngudokotela ngilalo la, ngiyadinga ukwelatshwa ngudokotela.
Akwaziwa ukuba kulabesifazane abaningi kanganani eZimbabwe ababhekane lokopha okuthatha isikhathi eside. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.